Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani imthwakazo omuhle lapho lingalikhona kumagumbi amane omhlaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesine mhla ka-5 Mabasa 2018 ngo-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kuyaxobozela kubandla le-ZANU-PF amalunga efuna ukuncintisa kukhetho. Kwezinye izigaba besiba ngamakhulu amathathu befuna isikhundla sinye.
Nalo kuhlezakala ebandleni elilodwa kutho ukuthi lilabalandeli abathize abangenza ukuthi mhlawumbe lithole ukuphumelela ekhethweni.
Abesifazane abavela kumabandla athiyeneyo babuthana kobulawayo betshengisa ukusekelo unkosazana Thokozani Khuphe.
Nxa thina esintwini uzondile ungumama egumeni laphana umuntu efuna ukulethela ukukhonyana ongamfunile uyanqunula ngikukutshengisa kwethu njengabomama sizanqunula ukuthi nqunula kwethu kuyabe kudifferent nizona sisiyavota sinyile kuma-cue siyabe singagqokanga amapenti ukuthi sizitshengisele thina njengabomama ukuthi sizondile.
Iy'ngcwethi zokulima lenhlanyelo zikhuthaza ukusetshenziswa kwenhlanyelo yalezi nsuku kulandela ukuguquka komkhathi.
So abacubungeli sebebuyele ezihlanyelo ezijiyeneyo eziphosa zihambelane lomkhathi andyizwe esimele sizisebenzise.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kuyaxokozela kubandla le-ZANU-PF amakhulu amalunga efuna ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edalele ephalamende. Abanye asebele minyaka besedalele ephalamende abafana lomnumzana Obet Mpofu bathi kabasoze bancintise lo umnyaka. Esigabeni seMathebeleland North kulabafika amakhulu amathathu abafuna ukuncintisa kulesi sigaba esilezihlalo ezintathu kuphela. Umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo yena uzancintisa isikhundla sokuba ngusenetha weMberengwa. Umsekeli kamgcinisihlalo wezifa umnumzana Omega Sibanda ufuna ukuncintisa isikhundla sesigaba seVungu eLower Gweru. Kuthi umgcinisihlalo wenhlanganiso efanayo umnumzana Philip Tiyangwa udinga ukuncintisa esigabeni seZwimba South. Esigabeni senyanga South umnumzana Supermandi Wanzira usezancintisa kulesi sigaba kulandela ukusuka komunye kade efuna ukuncintisa sikhundla sinye. Esinye isinqumo sokuncintisa kuZANU-PF sithi sona kumele kube lowesifazane oyedwa oleminyaka ephansi kwamachumi amathathu lanhlanu ngasigaba sinye. Izigaba zonke zelizwe ziyaxokozela ngabafuna ukuncintisa. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda saqala ngokumbuza ukuthi ubuningi babantu abafuna ukuncintisa lobu kungaba kutshengisana.
Ngibona ngani lokhu kutshengisa ukuthi umuntu onke ozithatha yena azenze umkhokheli kwezombusazwe kusafanele azilo kamakhwapha ngoba phela kutshengisa ukuthi akusela muntu othemba omunye, wonke umuntu usedinga ukuba ngumkhokheli kumbe ukuba ngukhansila. Bonani khona kokunzima, kodwa okunye kungabe kusegcekeni ukuthi nxa lokhu kusenzakala ebandleni elilodwa kutho ukuthi lilabalandeli abathize abangenza ukuthi mhlawumbe lithole ukuphumelela ekhethweni.
Abadinga ukuba ngumongameli-ke ubona njani? Sibona labo kuthiwa amabandla akhona ayedlula ikhulu i-100, ungakusitshoni lo?
Lokhu kutshengisa ukuthi ezombusazwe elizweni lethu sezimi kubi kakhulu ngesibanga sokuthi wonke umuntu usebona okuqakathekileyo kufanele yukuthi abe ngumkhokheli akhokhele ilizwe, akula ongabe safuna ukusebenzela ngaphansi. Njalo kungabe kutshengisa ukuthi abantu abaningi babona ukuba umkhokheli welizwe kusenza umuntu abe lempilo engcono, kumbe kuwodwa umsebenzi ongathandeka kutho ukuthi yonke imisebenzi engaphansi efanele ibe yincedisa umkhokheli welizwe ayisiyo msebenzi abantu abacabanga ukuthi ingabenzela kuhle. ngabe kutshengisa njalo ukuthi elizweni laseZimbabwe singabe sesilodubo olukhulu kakhulu olokuthi akasekho ofuna ukukhokhelwa, wonke umuntu sokufuna ukuba umkhokheli. Khonokho kuyinto embi kakhulu ngoba abakhokheli bafanele benziwe ngabantu abakwazi ukukhokhelwa.
Siyabona njalo ukubana bakhona abasakhulayo ababumbe ixuku labo elithiwa yona iPovo abafuna ukuba ngokhansila bengangenanga emabandleni avele akhona, abafana lo mfundisi uIvan Mawarire. Kungakutshengisani lokho ukuthi kabathembi yini amabandla lawo akhona?
Kutshengisa ukuthi ubukhokheli okade bukhona elizweni bebubi kakhulu, okuthi abantu ngabasabuthembi. Njalo kubuya kutshengisa ukuthi isisekelo sombusi welizwe esasuka sakha lokho okuthiwa ngamandla amabandla, kube umbuso wamabandla ezombusazwe ongasombuso wephalamende kumbe umbuso kazijikelele, wenza ukuthi abantu bakuthole kusiba nzima kakhulu ukuyangena ezikhundleni bengeniswa libandla, ngoba mhla uphoxane lalowo mkhokheli walelo bandla uyaxothwa kuleyo nkundla, singathi kumbe kusekhansilini kumbe kuphalamenti, usebenzela ibandla, umkhokheli webandla usebenzela abantu abakukhethayo. Ngibona ngani khonokho kungaba yimpumela, kungatshengisa ububi besekelo selizwe ngaleyo ndlela. Kuye kutshengisa ukuthi abantu abaningi abasithiseki ngendlela yokuthi amabandla akhanya engalandeli ukufuna kwabantu, elandela ukufuna kwabakhokheli balawo mabandla.
Alo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi ecubungulayo sombusazwe, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esebhilitane. Abesifazane abavela kumabandla athiyeneyo babuthene kobulawayo izolo betshengisa usekelo lukankosazana Thokozani Khuphe ekudonsalaneni amandla obukhokheli bebandla le-MDCT lomnumzana Nelson Chamisa. Abesifazane laba bathandazile bethula lamazwi okuqinisa uMakhuphe. Okuningi asikuzweni kuntathele izindaba yethu uBathabile Masuku ekhona le kobulawayo.
Omama laba bebethe gwaqa enkundleni yeZTTF lapho okuchumayele khona uBishop Trust Sinjoki. Abanye omama akade bekhona ngumongameli wePDP unkosikazi Lucia Mathibenga, olilunga ledale lePhalamende unkosikazi Priscilla Misia Irambwe Mushonga, olilunga ledale lePhalamende enkayi umnumzana Abednego Bebe, kanye labo mama abavela emabandleni ehlukeneyo. Oqoqela umhlangano unkosikazi Lorraine Ncube olelunga lebandla leMDCT. Uthi lomhlangano uwenze elenjongo yokuthi omama batshengisele ukusekela uMakhuphe ngenxa yokuthi omama bebethule bengazwakali ukuthi bathini ngokukhahlanyezwa kukaMakhuphe.
Mina ngokuthi ubone omunye umama edubekile, ngabona ukuthi umama akangabe khona yedwa. But sikhona silokhu esikhuluma emakhoneni ethu ukuthi into eyenzakala kuye ayinhle, but ngala ayikayizwa support yethu. So ngcono sibuye sinatheni itiye sijabule laye, besike sajayiva lokujayiva sikidothokoza ngoba ukuthi asizwe. We wanted her to feel our support, akuzwe ukuthi omama bayangizwa, omama bangikhudumeza layazizekhudumekele, simupha amandla yokuthi gama yima isibindi.
Unkosikazi Priscilla Misia Irambwe Mushonga uthi bafuna ukucisha udaba lokuthi omama abasekelani, ethi kungamanga lokhu. Uthe omama bagwenxwa ngamadoda kugcina kukhanya engathi omama abazwani.
Sithe njengabomama sifuna ukuthi sicitshe into lehlala ikhonywa ukuthi omama abasapotani, omama kabancedisani. Sifuna ukuthi sithi khona siyakwazi ukuthi omama bayancedisana, ngoba nxa kusemfeni abantu esibabonayo behlezi abangalaliyo ngabo mama. Obaba babe benakutshwala phandle baphume bayelala. Nxa kusemtshadweni abantu ababe bepheka benika abantu ukudla kuyabe kungabo mama. So into leyo ukuthi khona omama kabasapotani, it's not true. Omama bayasapotani, abantu abasigwenxayo ngamadoda.
Unkosikazi Mushonga ugcizelele wathi omama nxa sebesiya ekhethweni kumele batshengisele ngokungagqoki izambatho zangasese ukuze bazikhumbuze ukuthi bangabomama bengavoteli amadoda.
Impi yonke ile revolution
akulampi eqalisa ukuthi aliyenze into nxa thina esintwini uzondile ungumama egumeni lapha umuntu efuna ukulethela ubukhwenyana ongamfuniyo uyanqunula yikukuthi ngisakwethu njengabomama sizanqunula ukuthi nqunula kwethu kuyabe kudifferent ngizona sisiyavota simile kuma queue siyabe singagqokanga amapenti ukuthi sizitshengisele thina njengabomama ukuthi sizondile and to show the world ukuthi these men have abused us and they've exposed us. But most importantly, we want to remind ourselves about humanhood. Ngoba kwesikhathi demoni lingakungenela nxa uphakathi kwebalot, ukhohle ukuthi ungumama. Ibalot lami njengetoilet kuyabe kuvaliwe. Uyavula nje ungabona isandla sakho sesifuna ngathi sifuna ukuvotela indoda. Uma usivula isigqoko sakho ukhangele ubone, ha, mina ngingumama. Uhambe uyevotela umama. So we are doing this. That is going to be our mark for this election. It is a pantless election.
Umongameli we-PDP uNkosikazi Lucia Mathibenga uthe ilanga leli beliqakathekile ngoba bebezomqinisa uMakhuphe njalo angachedeli emuva ethi njalo imbokodo engumama isithintiwe ngakho impi isiqalile.
Ilanga leli beliqakathekile besizomqinisa uMakhuphe ukuthi vele angachedeli emuva ngoba vele bafuna khona ukuthi yena abe esedela athi give up. So besizomkhuthaza okwesipili besizomjengisa ukuthi hayi imbokodo lezana izihlala zikhulunywa ukuthi ungazithinta sezithintiwe sesikhona ukuzobalaye besisonke ekuqaliseni kohambo lolu ole opposition lapha kweleZimbabwe kodwa besingakhangeleli ukuthi kuzangenela ukuhlukuluza okusuka kube ne-violence engaka. So kusidanisile kakhulu.
Osekela uMakhuphe uNkosikazi Patricia Chabalala uthe uyamsekela uMakhuphe laloba kutheni.
UMakhuphe ngumama, umama uvela kumthwakazi njalo uvele inkokheli ngokwakhulu ulobe ukhokhele egazini lakhe. So mina njengomama umama Machabalala ngiyamsekela noma kumnyama noma kubomvu noma kunjani ngiyamsekela ngihlala futhi njalo ngisekela wonke umuntu omumama mhlaba wonke jikelele.
UNkosikazi Petronella Nyathi uthi usekela uMakhuphe ngoba elandela isisekelo sebandla le-MDC njalo engumama.
Okay, mina wokuqala uMakhuphe ngimsekela ukuthi akhitshwe ku-MTC, ukhitshwe unconstitutional. So mina owenza ngihambelayo ukuthi enihamba le constitution. We have been struggling bezithwele nzima njengama-activist. Sisilwa lo mgabe sisithi kalandeli constitution. So nxa kathi singizalandela umuntu o-violate constitution, ngitshiye lo olandela constitution, that means bengingayazi into ade ngiyenza olalo ngithona ngigijima ngitshayo. And enye into yikuthi uMakhuphe ngumuntu ongumama njengami. So nxa umuntu ongumama esenziwe njalo umuntu ongumfazi mina vele ngizakumalaye loba kungaba ngonjani. And enye into ukuthi nginanzelela ukuthi umkhiphe on ethnicity ukuthi hayi uMakhuphe ngumuntu wesindebeleni bambiza ngabo dissident bambiza ngokuthi kahambe kiwe eMatebeleland as if Matebeleland ngelinye ilizwe.
Osekela uMakhuphe umnumzana Abednego Bebe uthi yena uyamsekela uMakhuphe ethi ilizwe leZimbabwe lisalele kakhulu emcabangweni.
Nxa umuntu ofundileyo ekhona eZimbabwe kufanele ukuthi sicabange ngabantu abahamba esikolo. Abantu abahamba esikolo kabakhangela ukuthi umuntu ngumuntu ongumama kumbe umuntu owesindebeleni kumbe owesishoneni kodwa bakhangela umuntu ukuthi uyenelisa yini kumbe usefike esibangeni sokuthi akwenze lokho yini okufanele kwenza.
UNkosikazi Thokozani Khuphe uthe uyabonga njalo uyajabula kakhulu ngenxa yabomama abajengisele ukumsekela.
Ngithanda ukuthi ngibonge omama bonke ababuye bazathi gwaqa lapha bezokuma lami bathi kababeni kuzokuma lami ngingedwa babuye kuzokuma ngathi thina omama nokuthi udaba lolu lingabomama. So babuye ukuthi babuye bezosizochasana njengabomama ukuthi omunye umama uma ehlukuluza abanye omama babuye bathi hayi nxa uhlukuluza umama oyedwa uhlukuluza isizwe sonke. So ngizizwa ngijabule namhla ngalala ubuthongo ukuthi nginanzelela ukuthi omama beZimbabwe labo bayakubona lokho okwenzakalayo labo bathi hayi lokho kwenzakalayo abavumelani lakho yikho bebuyile ukuthi bezothi hayi Makhuphe sibuyile namhlanje uthi zokuba lawe sizobamba izandla lawe sizokhala lawe nalokho akade uhamba ngikho.
Unkosikazi Khuphe kunye labalandeli bakhe baxoshwa ebandleni le-MDCT njalo khathesi uyakhankasa eluhlangothi olwe-MDCT oluzimeleyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abalimi bemaphandleni emazweni akuzwekazi le-Afrika ukugoqela leZimbabwe bakhuthazwa ukuba baguqule indlela abalima ngayo basebenzise inhlanyelo yomumbu ehambelana lesikhathi engamelanga lokuguquka ehambelana lokuguquka komkhathi i-climate change ukuze bathole isivuno saphezulu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu ngokunye kokuphuma emhlanganweni wesibanga saphezulu wengcwethi zokulima lokulungiswa kwenhlanyelo yomumbu emazweni awezwekazi le-Afrika owenzelwa e-Crystal Lodge eHarare uqoqwe ngabenhlanganiso ekhankasela ukusetshenziswa kwenhlanyelo uqobo eye-Maize and Wheat Improvement Center CIMIT. Umhlonitshwa emhlanganweni lo ovele kugatsha lwezokulima uMnumzana Joseph Sikhosana oyingcwethi kwezokulima ulandisa ngokuqakatheka kwawo.
Kule sibungu esihluphayo okuthiwa yi-fall armyworm. Isibungu lesi siyakwazi ukuthi savela kwamanye amazwe kakhulu e-Latin America singene lapha e-Africa ngo-2016 sisukela e-Nairobi. And lesi sibungu sidla ikakhulu amabele, umumbu ikakhulu. Singaswela umumbu sesingene emabeleni.
Uqhubekethi bajonge njalo lokuphuma lamacebo lendlela ezingasetshenziswa ukusiza umlimi ezabelweni athole isivuno esingcono nxa ethe wasebenzisa lwehle udubo lwendlala elizweni.
Ngiyathemba abalimi liyakwazi ukuthi khathesi izwi likalisani njengenjwayelo esasiyazi. Liyana lihambe libe seliphenduka sekuwuzamcolo khonapha sisavula. So abacubungeli sebebuyele ezihlanyelo ezijiyeneyo eziphosa zihambelane lomkhathi and yizo esimele sizisebenzise. Lingangena emavinkilini lapha zikhona izihlanyelo zakhona ezibhaliweyo ukuthi inhlanyelo ethize ngeka-region 5 endaweni ewomileyo njengemathebele South utholeye futhi njalo inhlanyelo ukuthi inhlanyelo le iqondile endaweni ezilezulu eliningi. So yikho khona okengitsho ukuthi kuyaphathisa sibili kakhulu ngoba umkhathesi kiwo kathesi awusathembakali. So sokumele abalimi bahlale bekhangele njalo lilalele emaredweni ukuthi kuyavuka kunjani umkhathi uyavuminjani then yikho khonapho zabona khona.
Enye yengcwethi ephatheke kwezokucubungula ngenhlanyelo enhlanganisweni yeSimit uDr. Thokozile Ndlela ulandisa laye ngokuqakatheka kokusebenzisa inhlanyelo yomumbu ehambelana lesikhathi esesiphila kiso.
Siyabona ukuthi ukuchisa sokuchisa okwedlusileyo lezulu alisani njengoba kade lisina emuva ngale khathesi sikhangela ukuthi abalimi babekhangelela ukuthi nxa kufika uNovemba laphana isikhathi abaqalisa ngaso ukulima. Kodwa kathesi sifona ukuthi izulu lize liqalise ukuna ngabo-January okusitshengisa ukuthi umkhathi usuguqukile. Lathi sekumele sithi nxa sicubungula inhlanyelo sibone ukuthi inhlanyelo lezi zihambelana lomkhathi. Sesibona njalo ukuthi sekunokunye okuyizivungwana okusokusiba khona ekade singakujayelanga okosokumele lathi sibone ukuthi siyathatha amacebo okuthi abalimi banelise ukuzuza inhlanyelo ezimelana lobunzima bonke lobo obezivungwana obokuchisa obokuswelakala kwezulu kumbe izulu elibuya ngesikhathi kwesinye isikhathi siyathola izulu elinengi ngesikhatshana esifitshane futhi nxa umumbu esimweni lesana osudinga khona kakhulu amanzi izulu selivalekile.
Unkosazana Ndlela uthi badinga indlela ezingasiza abalimi bezabelweni ikakhulu abalima umumbu emazweni awezwekazi le-Africa.
Into enkulu engibona ukuthi izayenza ukuthi baguquke njengemizamo eyenziwa yi-CIMT njengoba echilo omunye umlimi ukuthatha lezi nhlanyelo ezivuyileyo ezintsha siye zitshengisa kuma-farmers kuma-demonstrations bazibonele bodwa inhlanyelo lezi ezintsha lelezi ade bevele behlezi bezilima ngaleyo ndlela sibona ngani kungaba lula ukuguqula ukucabanga kwabalimi abalimi babe lokhu bebuyele enhlanyelweni zabo zekadeni akade bevele bezazi.
Uthi kuningi okusamele kwenziwe ukusiza umlimi ukuba aguquke kundlela abejwayele ukusebenza ngayo njengoba iningi lokhu lisabambelele kulokho elalikwenza endulo wona umumo womkhathi lo mhlabathi kuqhubeka kuguquka.
Khathesi sokulokunye okuthiyeneyo engenelisi ukumelana lakho umlimi yena uyabe lokhu elima inhlanyelo avele ayilima kudala. So ukuthi size siguqule ukucabanga kwabalimi bona ngani yiyo into khathesi engani isasithwalisa nzima. Kuzadingakala ukuthi abalimi bafundiswe.
Unkosikazi Mary Sikirwayi ongumfelokazi oleminyaka engamashumi ayisikhombisa yokuzalwa ngomunye wabalimi abaphe ubufakazi ngenguquko esithe yaba khona selokhu waqala ukulandela imfundiso yengcwethi ze-CIMT. Lo mhlangano wensuku ezintathu ukhangelelwe ukubonisana kokungenziwa ukuthuthukisa isivuno sabalimi bemaphandleni ngemva kokusebenzisa inhlanyelo yomumbu ehambelana lomkhathi kwehlise udubo lwendlala emazweni awezwekazi le-Africa aqhubeka ebheka. Lokhu ngokunye kokuphuma emhlanganweni wesibanga saphezulu wengcwethi. Lokhu ngokunye kokuphuma emhlanganweni.
Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli welemelika umnumzana Donald Trump uthi lanxa umnumzana Martin Luther King wabulawa wathiyela ilizwe imbali enhle eyokuthula lokuxolelana. Umongameli Donald Trump ulandule ukuthi ilizwe lakhe eleChina asephakathi kwempi yokuthengiselana kulandela ukufakelwa imithelo yempahla efika kumabhiliyoni angamashumi amahlanu okwenziwe ngeleChina eliphindisele inyathelo elifanayo elathathwa ngeleAmerica. Sokwedlule inyanga ezine umongameli Emmerson Mnangagwa enxuse abeZimbabwe abasemazweni ukuthi bezomncedisa ukuthuthukisa ilizwe kodwa lalamhlanje lokhe kungakabonakali amaxuku abantu abasabela lokhu kunxuswa. UBenedict Nhlapo ukhuluma labo somabhizimusi beZimbabwe izifundiswa labantukazana abahlala kwele South Africa wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokungumfundi owazwakala ezigaradeni zonke zeJohannesburg mhla umongameli Mugabe esithi usetshiya isikhundla. Iningi lalimemezela lisithi ilizwe selikhulekile labo sebezabuyela ekhaya. Linjabulo yaphinda izwakala futhi ngesikhathi kungena umongameli Emmerson Mnangagwa esikhundleni ikakhulu kuthatshelwa unxuso lwakhe lokuthi abasemazweni abaphenduke ekhaya. Kodwa ngemva kwezinyanga lolunxuso lwenziwe awukabonakali indwendwe zabantu bethwele imkungulo emakhanda besithi sebephindela emuva. Lobanje umongameli Mnangagwa waqala uhambo lwakhe kwamanye amazwe ngokungena eSouth Africa ezenxuso somabhizimusi beZimbabwe ukuthi beze ekhaya. Inhlanganiso ekhankasela kusungulwa kwamabhizimusi eZimbabwe eZim Business Link SA ithi osekusenzakala ngemva kwalolunxuso kuyadanisa. Umnumzana Marshall General Sankara nguye umgcini isihlalo walenhlanganiso kukanti laye ngusomabhizinisi omkhulu kwezemfundo ezokukhangisa kanye lezokuqeqesha abafuna ukungena kwezamabhizinisi. Ukuthi akula ngitho lolulodwa uhlelo oselulungisiwe nguhulumende ukuxhasa izalwane zeZimbabwe ezifuna ukubuyela ekhaya ziyesungula inhlelo zamabhizinisi.
Le ngoma eculayo ahambe ecula ethi iZimbabwe ivulekile for osomabhizinisi akatsho thina kusho somabhizinisi abelungu abangaphandle. Kanti nasithi elizwe ukuze likwazi ukuphumelela kumele ukwazi ukuthi linxuse abantu balo.
Le yinto egcizelelwa ngumnumzana Austin Moyo. Umoyo osungule iphephandaba elihlonitshwa kakhulu esabelweni seMpumalanga iKhanyisa Weekly Newspaper, kanti ke usezowavula le bhizimusi lezokudla elibizwa kwaShashe Restaurant. Umoyo uthi ake kusomabhizimusi ololwazi ngezomnotho ongafulathela iSouth Africa esiyasungula ibhizimusi eZimbabwe okakhathesi. Uthi ingozi ukuthi ufika ibhizimusi lakho liwe ugcina usudinga umsebenzi lawo ovele ungekho. Uthi futhi kusegcekeni ukuthi kazikho inhlelo zokusiza labo abangela amabhizimusi okuza kuthi bengafika ekhaya bazithole sebeleshupho.
Kufanele uvele diaspora ufike eZimbabwe ube ngumuntu ozoba ngumqhashi uqhashe abantu obathole eZimbabwe nabanye ubuye nawo ediaspora. So yikho nje saqala le nhlangano esibiza ukuthi iDiaspora Care Forum, ukuthi abantu bakwazi ukufoma ama-cooperatives bazokwazi ukuthola i-funding.
Iningi labo somabhizimusi bathi bebekhangelele ukuthi ngemva kwenyanga ezine imali ibisitholakala emabhanga, ibhondi libe selisusiwe, uhulumende seqalile ukujezisa bonke abaguqisa ilizwe ngamadolo ngobusela. Kodwa konke lokhu bathi akula ngitsho lesibonelo sokuthi kuza kwenzakala. UZulu Makhaza laye uthi ayikho into ekhuthazayo ukuthi babuyele ekhaya. Abaningi sekule minyaka behlala kwele South Africa bazala abantwana labo asebila abantwana bengakaze balugcobe eZimbabwe. Laba ke bathi kubuyela ekhaya kuyabe kuyisihluku ebantwaneni okuzafuze bayiqala impilo enzima kakhulu eZimbabwe. Unkosazana Ntando Moyo ngomunye wabo kathi yena uselabantwana abathathu, ababili babo owabathola evele sesegoleni.
Akukho lula ukuthi abantwana songupakisha amabhegi ukuthi siyahamba ekhaya, ngoba abantwana basezikoleni bayafunda lapha. Ekhaya indawo yakho nifika idingwe, and ngapha sebesekide ekhaya asazi ukuthi uyafikela ngapha, ufika uqale ngaphi, and i-curriculum yakhona ichiyene lalapha. So yinto okumele abantu bazilungiselele hayi khona usapho ngupakisha izikhwama ukuthi wasesibuyele ekhaya.
Baningi-ke abathi ngokufika kwele South Africa bafika bathola imisebenzi emihle kanti sebehlonitshwa kakhulu kuleli. Laba bakuqela umnumzana Ben Magara okhokhela inkampani enkulu yezokwemba iPlatinum eLonmin, umnumzana Strive Masiwa owenkampani eConnect esemazweni ambalwa, umnumzana Tawana Kupe osengomunye wenkokheli ezaziwa ilizwe lonke eUniversity of Witwatersrand, labanye abaningi. Umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi iqiniso ukuthi okwamanje ngaphandle kokukhuluma ngomlomo asikabikhona isibonelo sokuthi uhulumende kamnumzana Mnangagwa uzayiguqula iZimbabwe ibuyele kulokho ebikho khona kwezomnotho, ezemfundo, ezokulima, ezemisebenzi kanye lokusebenza kwamabhizimusi ngendlela eqondileyo.
Abantu bakhangelele ukuthi ukhetho luzaba khona ngoJulayi kumbe ngoAugust, kube lukhetho olukhululekileyo oluzokwenza ukuthi amazwe angaphandle lawa abuye ezofaka imali phakathi kuvuleke imisebenzi. Okwakhathesi amathuba omsebenzi kawekho. Nxa amathuba omsebenzi engavuleka funa bazimisele ukuthi babuyele.
Baningi-ke abathi ekhaya basuswa ngezomnotho ezilele ngogedla lezombusazwe ezingemukeli ukwehlukana kwemibono. Ngakho-ke lezi zinto ma zingalungiswanga kusasekude ukuphindela kwabo ekhaya. Vele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Kuyaxokozela kubandla leZANU-PF amalunga efuna ukuncintisa kukhetho. Kwezinye izigaba besiba ngamakhulu amathathu befuna isikhundla esisodwa. Abesifazane abavela kumabandla atshiyeneyo babuthene koBulawayo besekela unkosazana Thokozani Khuphe ekulweni kubandla le-MDCT befuna isikhundla sokuba ngumongameli webandla lomnumzana Nelson Chamisa. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ngo 7:30 ntambama.